abenhlanganiso ye-autism organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabo ntanga yakhe okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungelabandlululo njalo behlangene. Umqondisi walinhlanganiso uNkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lihlalela emuva kuqathaniswa namanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely it cannot.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo autism. Njalo lonyaka senza okokuphathiswa ihlanganiso lamabhizimusi azinikeleyo afika ku-18 agokhela iLafarge Proton lamanye.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzwayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza yeRua njalo belemizamo yokwakha indawo ezwayo enakho konke okungaphathisa ke abantu abale-autism. Ethi noma kunjalo kuze kube lamhlanje abakenelisi ukungena kulelo plaza.
I should applaud government. They gave us a farm, a very big farm in Rua.
Was linking a yokuti umuntu kulelo iplazi ufuna iplazi lonke eti ula mapepa ona tina sibese silungisele kwakha indawo enkulu engaphathisa ku-autism.
Uthi seqonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plazi elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana labalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mutambara ngosakhulayo eleminyaka engama-30 ophathisa kulolu daba.
I usually take away the factor that these kids have autism.
Ngibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo, ngibatshengisa uthando. Hhayi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
UNkosikazi Mutambara uthi uhulumeni ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo athathe i-autism ngokufana le-cholera ne-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. UNkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafune kuncedwa, fanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imikani nokupaki impahla zabo e-wardrobe. Kufanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokulala abantu. Kufanele wazi ukuthi umntwana we-autism uyatshiyana nomntwana wabantwana lawo, mara ufanele ukubatshiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila ne-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amakilasi abo bodwa esikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusilela kolwazi kuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabalalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, e-World Health Organization, ithi umuntu oyedwa phakathi kwabalikhulu lamatshumi ayisikhombisa emhlabeni balesimo se-autism njalo sitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Nimele iStudio 7 eHarare, ngumark Peter Ntambe.